Nelo kokobe tsamamasi wa le mazole Kena masiva we Owa ngisenziwe manje
Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba olunzima kakhulu udaba lokudingela abantwana umtshado Ngiqhubeka ke namhlanje ngilo nkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Mketa usabhuku eGweru
Inkinga esinayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni. Lanxa ngapha singapha into esinayo sithi abazali basena besemsebenzini. Abantwana batshona bebodwa. Siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo. So abantwana batshona sebelamanye ama-culture awezinye indawo. So ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha. La masiko batshona le siko selingasafanani lele khaya. Ngoba ngapha into zakhona zithiyene. Inkinga enzima.
Poke baba Mketa ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obaba ukazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje
Kona lokho sekuya kufiphala kucaca babadube lomphakathi kodwa thina esikhuthaza ezamasikosisi omkhekazi munye ngamunye umuntu obabekazi lapho akhona bathathe indawo yakhe umntwana esemazweni esibabekazi kuwe wenisele lapha eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi wena babekazi ungadlali unecala empilweni futhi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho yonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-ani
madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo po abantwana bazasilela ngaphi ukwenza ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bacina sebehamba babe befisa ukutshada but ukuthi behlanganela labantu abangatshada labo kunzima yikho becina sebehambe ema-dating line bedinga amajama ngoba ukuthi okunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba uncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulomuntu othembekileyo lejaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntana abantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bacina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yiwo bakhombisa babesindisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bathi amankosazana esilungu so omama besale bengasela bantu nabantu abegcine bengasela majaha ukuthi beshade ngabo so silenkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyamuza umadlameni kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke umadlameni baba Mketa esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyayenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushiya ngamafutshane msebenzi
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi yayengubabekazi noma umntanakhe kamnewabo elandani yena ubabekazi lapho esigodini kathele ukuthi umntakamnewenu ngapha usefuna usebona umuntu wakhe ubabekazi adlale indima yakhe kabangashiya ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba ubabekazi yabo sebegoswa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa kathele noma engumyanga kathele adlale indima yakhe njengobabekazi egunene
ye bhozela okugcina madlamini ngamafutshane ma
lami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje lapho obabakazi ihlale nabantu abethu sibakhuze but labo obaba behlale nabantu ababa besilisa sibakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangatshada nabo ngoba imitshado labantwana abantwana bakhona abathuna sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali
Okwalo mhlasi malapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke mthatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Mketa ongusabhuku eGweru oluyivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale
Oh, I'm crazy.
abadala
abathathi
kwathi
hayawuthela bathi salulande
salulande.